batholeke ama-report ngomumo wezinto ukuthi umi njani ngemva kokuhlangana kwethu kumaviki athize adlulileyo. Okuphume sobala ikuthi uhulumende uqamba amanga ukuthi intengo yezinto yehlile. Uhulumende uqamba amanga ukuthi izinto ziba ngcono. Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono. Akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso. Izisebenzi zikahulumende ziqanjelwa amanga ngendaba zemali. Imali ke eholwayo kayisayenelisi ke ukuthatha izisebenzi inyanga yonke. Njalo ubuyanga ke ezindaweni eziningi ezithiyeneyo uyaphambili. Kuzabangela ukuthi abantwana abaningi bangayi esikolo, njalo kuzabangela ukuthi lakho ezibhedlela abantu beswele imali yokuzibhadalela. Sokufanele manje njengenhlanganiso siqhubekele phambili ngombono wethu wokutshengisela. So isinqumo esibekiweyo namhlanje ukuthi silungiselenini ke okokugcina sitshengisele kuhulumende ukuthi konke kade ukuthembisile awuzange ugcwalisise. Lokhu esakucelayo siyi-TNF mayelana endaba ye-SI 142 of 1919 asikatholi impendulo kikho. Unguhulumende ke ongathembekile. Esingakwenza ukuthi siqhubekele phambili ngenhlelo zethu.
Manje ukutshengisela lokhu kukhangelelwe ukuthi kungaqala nini?
Isinqumo nje ukuthi sinikiwe ke amandla njengehofisi ukuthi silungiselele ke ukutshengisela lokhu. Angiza ke sitsho amalanga nje emoyeni okwalesi sikhathi for strategic reasons. Sizamemezela ngesikhathi esilutshwana esilandelayo. Sisabambanisa okuthize esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale. Uzulu uzakwaziswa ukuze alungiselele phela. Sifuna uZulu aphathise kulo lokhu esizazama ukukwenza.
Manje ngemva kokutshengisela nxa kuyikuthi alifezanga injongo yenu, uhulumende wala elokhu esemba phansi, lizathatha nyathelo bani?
Thina konke nje singathi amanyathelo wonke esiwathathayo ngamanyathelo asemthethweni, njalo indlela yokukhuluma idinwa ke thina ngokukhuluma. Nxa kuyikuthi siyakhuluma lohulumende ku-tripartite negotiating forum engasizwa, sizakhuluma laye phela esesibona sisala imsebenzi.